Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-9 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo lomhlahlandlela ozalandelwa nguhulumende webandla lakhe alibana lithe lanqoba kukhetho imanifesto oluthembisa uZulu okumqoka empilweni.
Buyinto enhle ukubana athembise abantu, kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu.
Ngokusuka kukhetho, umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora owaphiwa imali edlula izigidi eziyisikhombisa 700 million Zimbabwe dollars uselahle imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili US 20,000 dollars. Silengxoxo lo Senator Kalipani Pugeni ilunga lebandla lakhe.
Uphiwa imali kahulumende yokuthi ulungiselele ukhetho, lufuke ukhetho, wehluleke ukuregister abantu ukuze uziregister wena.
Sizalethulela ingxoxo lomhlabeleli uVusa Mkhaya wethule ingoma ayihlabelalo Freddy Madamara Gwala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu njengensukwini ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo lomhlahlandlela ozalandelwa nguhulumende webandla lakhe alubana lithe lanqoba kukhetho imanifesto. Imanifesto le ithembisa uZulu okumqoka ukugoqela ukuvuselela umnotho, ukusungula imisebenzi, ukuthuthukisa impilo zabantu beZimbabwe kanye lokususa imisebenzi yokuphathwa kwenhlelo zikaZulu ezidinga amaphepha eHarare eyisa eGweru lapho athi azavula khona isigodlo esikhangelane lalumsebenzi i-administrative capital ngesiNgisi. Ugwalo lolu luthi njalo phansi kukahulumende we-CCC abafundi abasoze babhadale imali yemfundo ye-primary lase-secondary ngitsho le mali yemhloliso ama-examination fees. UChamisa uthembise njalo ukuthi uhulumende wakhe uzakhwezela izisebenzi iholo ukuthi ziphile kuhle. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzasungula inhlelo ezilohlonzi zokunakekela abantu abagogekileyo kanye lasebeluphele. Ngakolunye uhlangothi, ibandla leZANU PF lona lithi alisoze lethule imanifesto ngoba lisithi imisebenzi yalo yentuthuko elithi lizisungule eminyakeni emihlanu ephelileyo iyazikhulumela yodwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Buyinto enhle ukubana athembise abantu, kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu, kodwa uma ethembise umnotho onzinzileyo, ethembise ukuthuthukisa impila kahle yabantu, simtshayela ihlombe.
Yebo, uChamisa usethulile imanifesto yakhe, kodwa siyabona ukuthi iZANU ithi kayisoze yethule imanifesto yona ngoba ithi imsebenzi kaMongameli Mnangagwa iyazikhulumela. Ungathini ngalokho?
Lokho kwenziwe iZANU lenze ubuntu ngoba izethembiso hayi selithembisile, lelithembisile sibili lathembisayo kudala siba le blueprint eziningi kakhulu. Okunye engxenye okwenze bangabelayo kathesi ikuthi akusela umuntu ongababhalela, siyakwazi ukuthi umuntu owabhalela ngumfo kaMlevu. So umfo kaMlevu njengoba engekho babe sebecatsha ngokuthi imisebenzi kaMnangagwa, imisebenzi kaMnangagwa, kodwa emuntwini sibili ophila ikakhulu kulomkhono welizwe leMandebeleni. Ngiyibhode ngiyemfika eGwanda, ngiyemfika eCholotsho, ngiyemfika eLupane, ngiyemfika eNkayi. Hayi, angiyiboni imisebenzi yangkhona ngoba kulaa mgwaqo kathesi ungangena uFalls Road. Izingozi zodwa ngenxa yomgwaqo ofileyo, ungangena usiye eCholotsho, i-distance okuze uyihambe nge-1 hour 30 minutes uyihamba 4 hours. Ungaphuma ngomgwaqo wenkayi, i-158 kilometers uyihamba 5 hours. So mbona ngazathi uma kungathiwa uMnangagwa evotelwe ngemisebenzi yakhe emuntwini opheleleyo ekhanda, bekungala sizathu sokuthi emvotele ngaphandle kokuthi umvotele nje ngokuthi uyamthanda. Kodwa ngemsebenzi, hayi ukumehlula umuntu kaMlimo, kumehlule uzehlulekele sibili ukuthi ngaphandle kokuthi abamvotela baye bethanda ibandla. Kodwa uma siya ngemsebenzi, hayi kangikholi ukuthi laye uma ungambuza. Ngiyakhumbula laye last year ekhuluma esithi hayi lingivotele laloba kungekho esesikwenzile ezitholo ngakho umlomo, kodwa lisivotele. So kangikholi ukuthi abathi evotelwe ngemsebenzi bayibona ukuthi yiphi leyo msebenzi, akula nto ayenzileyo.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora sibona ukubana usephumile kulolu khetho ekhala ngokuthi kaphathwa kuhle iZimbabwe Electoral Commission. Ukuphuma kwakhe lokhu ubona kuphathisa iZANU, kuphathisa i-CCC, kumbe awubone kuletha umahluko?
Ukuphuma kukababa uMonzora kulezinto okuzitshoyo kutsho ukuthi ungenile amathuba akhe wawabona engekho, kungabe kungokunye kwangikhona ngoba sibona abantu odelabo iningi labo baphuma bajoyina iZANU. Kumbeni kuyabe kubonisa ukuthi playing field ayikho fair. Kangikwazi ukuthi isizathu sakhe esibambekayo kakhulu yisipho, kuthi vele ungenile sebonta amathuba akhe mafitshane, njalo ngemva kokulahlekelwa ngabalandeli kumtshengise khona ukuthi hayi akula ngenye indlela azanqoba ngayo. Kumbeni kuyabonisa ukuthini la othi ekhangele wabona ukuthi i-playing field izekhi ekwenzayo, kumbeni okudingakala ukuthi abantu bethole amathuba afana kuze bencintise kabakuphiwa.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso yebhetshu likaZulu njalo ehlaziya izombusazwe. Kunjalo nje ngokusuka kukhetho, umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora owaphiwa imali edlula izigidi eziyisikhombisa i-$700 million Zimbabwe dollars uselahle imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili US$20,000 ngenxa yokusuka kwakhe kukhetho. Sixoxe lelunga lebandla lakhe uSenator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakala kubandla lakhe.
Uzokhumbula ukuthi ngicabanga kwakungu-2019 or 2020 kule audio le engarekhodwa ngixoxa labanye bami yasigcwaliswa umhlaba wonke. Ngikhuluma ukuthi lo baba into le ngekayenelise. So ukusuka kwakhe ku-confirma le nto engayikhuluma ngalesiyana isikhathi, noma abaningi nje bekubone sokulate bevume sokulate. Ngangingakhulumi ngoba ngimzonda, ngangingakhulumi ngoba ngithanda umama Makhuphe ngingafuni ukuthi athathe over from mama Makhuphe. Ngangikhuluma ngoba ngibona ukuthi inhlanganiso yabantu abaningi abayifelayo, abaningi baphelwa ngumsebenzi, abaningi basala bezintandane betshonelwa ngabazali, ngama-bread winners, abaningi manje bayizigoga ngenxa yomzabalazo lo inhlangano lo ye-MDC. So akwaba inhlekisa nje ukuthi kuthathwe inhlanganiso enkulu kangaka elomlando omkhulu kangaka, lo msebenzi omkhulu kangaka, kuphiwe abantu nje abayenza ongathi khona iku-acta kwakokobuhlanya nje comedy. Kodwa ke sesilapha sesikhona bazothi ku-catcha up lami. Yana into angiyikhuluma ngangiyibonile ukuthi iza la.
Manje abalandeli bebandla sokuzamele bevotele liphi ibandla umkhokheli webandla esesukile kukhetho?
lo mbuzo phela asuma ukuthi babe khona abantu ababengamvotela angiboni abantu beZimbabwe ungababona ngathi abayazi into abayenzayo ungababona ngathi bayiziphukuphu kodwa bayazi into abayenzayo kakhulukazi lo ubengazami lokuba bribe izami ingcono ke yambe ba bribe ngama rayisi lawa ebese ba threatena lokuthi izobakhupha emhlabeni bese sithini bese beyivotela ke bese saba elanga lezo zinkwa ababe zitholile nalezo insuku manje bongena abantu abaninga yona phela uyabona ngekonto abaninga yona wabona indlela abakhupha khona uDr Khupe wayibona tribalism inkulumo zakhona yonke into yakhona nje sengikhuluma kithi ngapha komthwakazi hayi bengicabanga ukuthi kwekhona ozomvotela even nakho nje iZimbabwe yonke ilizwe lonke angiboni
bakhona abanye abathi sokusobala ukuthi kwenziwe nguMonzora kukhomba ukubana usebenzelana lebandla lezanu PF kungakuliqiniso yini
lokho umsakazi akudingi ukuthi abantu bethona begesa ukuthi ngamanga oliqiniso uzokhumbula unyaka odlulileyo okhulumela umongameli welizwe uGeorge Taramba wazikhulumela ngokwakhe ukuthi bakhupha uDr Khupe bafaka uMonzora ngoba becabanga ukuthi kule set of skills alazo angazenza ukuthi akwazi ukuthi message yabo it get through siyakwazi ke ukuthi kuthi ukuthi badala because kwakukhanya vetakalayo leyo set of skills namanje nje kunje so uhlulekile akho umuntu ade emfuna yikho ukuphuma nje lokho efafaka zonke lezi zizathu izaba nje kwehluleka lokho akho kwehluleka kwedlula lokho ikuthi nje abantu bakithi ngesinye isikhathi bayadlaliswa nje labo bavuma ukudlaliswa ngumuntu mangabe ube ngumongameli wenhlanganiso okwedlula iminyaka emithathu kwedlula 3 years uphiwa imali kahulumende yokuthi ulungiselele ukhetho lufuke ukhetho wehluleka ukuregister abantu uzuziregister wena dukuduku usubona ukuthi ake ngikwazi ukugijima mina ngingela abantu abangisekelayo ngoba ayikho possible lento sujika sosithi ngiyaprotesta uprotesta against bani wena ukwazile ukuziregister.
Hello ke nguSenator Khalipani Phukeni ilunga lebandla leMDCT imizamo yokukhuluma lomnumzana Douglas Monzora yehlule kodwa izolo utshele intathele izindaba ukuthi esinye sezizathu ezibangele ukuthi akhalale ukhetho ukuthi uhulumende walale imali evela eEuropean Union ezigidi ezintathu zamayuro emele iphiwe abavotisayo kumbe ama poll agents ngesikhiwa. Ngusenjalo ibandla le-CCC lithi lokhe lithwele nzima ngokwalelwa imibuthano ngamapholisa enkayi. Ngesizwe umsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathebelele North umnumzana Jabulani Hadebe.
Ukwenza kwamapholisa kuyadanisa. Sasibhale incwadi sibazisa ngokuthi sifisa ukwenza i-sports tournament enkayi sports arena eceleni kwe-prison yenkayi. Amapholisa asebhala incwadi besiphendula besithi i-tournament yethu esasihlele ukuyenza nge-Saturday 5 and Sunday 6 ayiphumeleli ngenxa yokuthi abanikazi bema-ground bayalungisa ama-ground abo bayenziwa ama-renovations. Sahamba sakhangela sa thola ukuthi ligceke nje akula ma renovations ayenziwayo kodwa amapolice abasivimba ukuthi siyenze i-tournament. Lokhu kuyadanisa kakhulu ukwenza kwamapolice.
Umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukufika khona ngapho enkayi, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Umongameli Pastor Nelson Chamisa uzabe khona ku rally enkulu ezayenzelwa enkayi North kusasa Wednesday 9 August. Ngithanda ukukhuthaza abahlali bendawo ukuthi babuye ngobuningi babo lalawo bahlazwane nesigwe bazokuzwa umongameli ephawula imanifesto yethu njengebandla le-Citizens Coalition for Change. Ngixolise abenkayi South ukuthi abasoze bafinyelele enkayi North ngenxa yokuthi amawadi abenkayi South akhatshana lakhatshana njalo akhatshana lenesigwe. Njalo njengebandla sizaqoqa inhlelo ezayenzelwa enkayi South lapho ubukhokhelo obuzabuya buzophawula njalo imanifesto yebandla le-Citizens Coalition for Change.
Njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa eke wafika khona ngapho, libone njani uhambo lwakhe njalo kukhona inokubambekayo akukhulumileyo.
Bebe lethu belihle kakhulu ukuthi basebenzise umgwaqo wakithi njengenkokheli zebandla lezanu PF, kodwa wabona bakhethe ukubuya behamba ngendizamtshina. Sebefikile njalo bebe lethu belihle kakhulu ukuthi bakhulume ngesibhedlela sakithi esingela X-ray le moshari le 15 years ingasebenzi. Bebe lethuba elihle kakhulu ukuthi bakhulume ngabantu abasebenza emahofisini kakhulumende abavele eMpumalanga, bachazele abantu bakithi ukuthi indawo abantu bakithi bengaqashwa emahofisini kakhulumende. Bebe lethuba elihle elokuthi khona bakhulume ngokuthi izikolo zakithi ababalisi ngabantu abangenelisi ukukhuluma ulimi lwabantu abethu abafunda ezikolo zethu njengemathebheland lasenkaya. Bebe lethuba elihle njalo elokuthi khona baxoxe labantu bakithi, bakhulume ngezimuli ezahlakazeka ngesikhathi seGugurawund. Khathesi abanye babechisela imizi ngesikhathi seGugurawund, abazali bahle babulawe, abantwana bahlakazeka, abanye bahambe ngale, abanye bayale. Ngikhuluma sokulezi muli abangaziyo ukuthi abafowabo bodadewabo baqonda ngaphi, ngenxa yokuthi lo lalowo wayesebaleka ezama ukuthi azincedise ukuthi angabulawa. Bebe lethuba elihle njalo elokuthi bakhulume ngezimuli ezadilikayo ngenxa yokuthi obaba basebesuka bechiya onkosikazi labantwana besiya kwemazweni asemaduzaneni kubo Botswana la kubo Zambia la kubo South Africa besiyadinga amadlelo amahle. Ezinye imuli kwahle kwaba yikuchitheka kwazo. Bebe lethuba elihle ukuthi bakhulume ukuthi bazancedisa njani lezo muli ukwenzela ukuthi zihlangane. Akulanto ebambekayo abayithiyela abantu bakithi ngaphandle kokuthiya abantu bakithi sebelesigudo sebegijinyiswa yizisu ngenxa yenkukhu ezasezibonakele ezazinikwa abantu khona ngale. Njalo babe lethuba lokuthi bakhulume ngabantu bakithi abanye abafela engozini yomgwaqo bevela eBhinga, ibhasi yaba le accident emgwaqweni le emibi engazange ilungiswe ngenxa yombuso omubi weZANU PF. Akula ngitsho lenkokheli eyodwa yeZANU PF yakhulumayo ngabona labo abantu abalimalayo kuleyo ngozi yomgwaqo.
Lo ke ngumsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebelele North, umnumzana Jabulani Hadebe. Imizamo yokukhuluma labezanu PF yehlule.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi uphenyo oluqhutshwe inhlanganiso ye-Public Policy and Research Institute luveze ukuba abantu abaningi kakhulu abayisilinganiso esi-77% eZimbabwe bafuna inguquko kube lohulumende omutsha. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi abedlula amachumi ayisithupha abazonda uhulumende baselizweni ukuzohlola ukhetho bevela kwamanye amazwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ichona njani badala, ngiyalibingelela umhlaba wonke nje lonke izidayi qhubanini umsebenzi, siyawuthakazelela kakhulu. Into nje umama lo osuke ku-AMDC esiya kuzana, hayi muntu kathixo, muntu kathixo lamanga amakhulu kakhulu sibili. Akulantuthuko eyenziwa izanu lamanga, singabe yazithulela kungcono ulandisa isikhathi esingakutshela abantu amanga into engayisiyo. No, ayisikho sibili. Intuthuko oyibone kuzanu yiphi kwenza ukuthi kule ntuthuko izanu le ntuthuko? Lawa akhuluma ngamanga njenga angadingakali ukuthi ngabe uyasitshela wona kumbe uyatshela abantu. Akulasisindo kukhuluma izana kulalutho. Qiniso lihle, akulanto eyenzile abantwana bayahlupheka abaningi kakhulu elizweni. Kukusuke abahlupheka kakhulu, into ekhuluma vele ayilasisindo, zithulele nje kuphela. Akula muntu ongakulandela lokho. Wena ususwele ukuthi ungaya ngaphi, kuliphi ibandla. Wathi ngcono uhlanze amahlanzi ubuye wadla. Dlana amahlanzi lawa usubuyele kuwadla ngawakho nje, akusadingi thina kiwo. Abantu baseZimbabwe kusabadingi lokho. Thina sikufuna ingqubekela phambili kuphela zwi. Ilizwe lifile, alilana lilane ngenxa yezanu. Konke nje okubona kuthen hlikilile eZimbabwe ngenxa yezanu kuphela. Ngombuso wabo wobusela, bengalandaba labantu, bengalandaba labantwana bafunda beqeda izikole, abalamsebenzi bayahlupheka abantwana. Ona obabona bephumelela abantwana basekhaya, hayi zithulele. Muntu kaThixo, ngiyabonga kakhulu okhuma ngeNkosi Sibandakwele Botswana. Sambe siyevota bantu bakathixo. Lo yonke nje jikelele izibabe yonke
sanibonani sanibonani ku studio 7 onibulisayo lapha umtali Khumalo nilane goli bakwethu hayi ngakho ke lapha ke yile indlela enza ke enzakalayo lapho ngindaba zokhetho bayakhala abantu ku opposition ngaye umfana lo uJamisa ukwenza kwakhe ukhuluma iqiniso kuhle ezimabhakusela opposition party iopposition nje ayikho total ngoba oJamisa laba emini bangama opposition tambama bayizana uPF ever since ngesikhathi sekhu kushaywa ikhu bemnika igunya lokuthi abe nguye umkhokheli welokuzeni abe ngumkhokheli we-alliance wala ukuthi kungenziwa ama-reforms ukhetho wahlukaludliwa khonapho ukhetho kaludliwanga manje uya manje uyazi ukuthi njengoba engenzanga ama-reforms izanu kumele ibe le-upper hand so kuza kuba inhlanhla inhlanhla yamaSwazi ukuthi maybe awine 30% kulolo lukhetho lolu 30% kuzaba inhlanhla enkulu inhlanhla already ukhetho nje kuseluluzini izanu lama ingayiyekela nje ukukhampeyina isengawina lobe ingakhampeynanga ngoba akuna opposition so abantu nje baphongu zihlupha ngabojamisa uJamisa nje yizanu zanu PF ngoba ubuka into eseyenzile kobulawayo umonakala awenzileyo kobulawayo ukuthi ungakanani ukuthi umkhulu ongakanani iparty yake yabidwa yimuntu oyedwa lama spokesman party yonke political party yonke hayi ngiyabonga
eh linjani linjani mahlabezulu baka studio 7 yalibingelela imufo kaKhuphe mbuya ekhezo kwamanje ngilaphe yabrone lapha badala silusizi ngabafana bejwane bebesitshala ingoma ezimnandi hayi silusizi kakhulu simadolonzima sazi ukuthi siqalise ngapi siyecina ngapi hey usathane yazo uyafika noma yinini hey sibonge imthandazo kulaba abaphiphileyo siyagcikisa imthandazo ukuthi baphike labo babe right hayi silusizi danile sidabukile phakathi komculo kade umnandi kangaka
livuka njani balalele labasakazi boka studio 7 hawo siyabonga kakhulu ngehlelo lihlala lisithatha lisibeka khona straight lapho kwenzeka khona izinto hayi simzwile ke uDouglas Monzora ukuthi kasangeni kwielection noma enazo izizathu zakhe kodwa izizathu zakhe esikhulu uDouglas Monzora akala support ngicho vele angazi ukuthi vele singambala sithi ubonile ukuthi udlala si $20,000 yakhe kubuye lo mama lo kumbe lithe ngubani maphosa lo oyi ku MDC alliance alala liganyane nje lifuna ukudla nje ngoba bathi bebona after i Supreme Court judgment ile yangena yadala inkinga kumfinqushuki ngithi zonke zenzeka ku MDC alliance yakina kuphuma usiba i Triple C wakhetha ukuba lo Monzora ngoba yena wayefuna ukuba eloko esidla ngokuba i-member of parliament manje senqoma izano angathi ungena ezulwini ha kodwa into emnandi ngakhona izano mhla ka 23 siyayikhipha ke asazi ukuthi uzobe enqoma kuphi uzoqala ukuba futhi sebuya ngoba liganyana uzobe sefuthi esenqoma futhi ngapha ku Triple C njengomuntu ofuna ukuhlala ekhot kodwa at this time ke kulunga ya
bingelele enkundleni into litshona njani basakazi okhulumayo ngumantyeza hayi izo basakazi olindwe emaphosa ukuthi bathi sebengene eKhenane uthi yena waphuza ukungena kuzano ukuthi aye kudla intuthuko abakhuluma ngayo thina siyazibuza ukuthi kanti intuthuko abakhuluma ngayo kuphi njalo futhi uma kuyukuthi ngempela abantu izano bayayithanda isizathu sokuthi bahambe betshaya abantu ngesani isizathu sokuthi befoste abantu ukuthi bahambe betshaya izilogane zabo ngesani isizathu sokuthi kubulawa abantu kunini abantu besifa befela into zombusazwe uma kuyukuthi ngempela iqembe libusayo abantu bayalithanda liyabe libulalelana abantu umbuzo ukhona lapho kambe ngempela ungathi abantu bekuthanda kodwa uhambe ubatshaya ukuthi bekulandele wena ukwazi ukuthi bekuthanda lalokho esihlala kukhunywa ngakho ukuthi umuntu engayenza nje okuyi-1 kilometer efaka ithara uyadivela entabeni amemeze ebantwini ukuthi sengilenzele lokhu ngalokhu esikunanzelelayo ukuthi angazi ukuthi laphana uyabe senzela abantu ifavor yini ngalokhu uyabe yenza i-1 kilometer efaka ithara sokuza khulunywa iminyaka wonke ukuthi kona bayenzela abantu asoqinisa lelo kusukela le kungakafika independent abantu bezano vele
bayathanda ukuhlala ukuphila ngodlame, bayathanda ukufoster abantu ukuthi betshaye slogan sakho. Kodwa ngithemba ngelilanga kuza kuphela.
Hawu Studio 7, ngiyabingelela abaphathi bohlelo, mbingelele bonke abalaleli yonke indawo. Mina ngenele ukudabuka, ngidabuke kakhulu ngengane zakithi. Kakhulu insimbi zeJwane, yho ngiyalila ngiyakhala. Yini okwenzakale eCholocho bo? Okuhle akusifanelanga yini Nkosi yami? Nkosi yami akusifanelanga yini okuhle? Lathi siziphenya ngekatala emnandi lamagama amahle. Le mlayezelo ebesiyithola singomama siyakhala, siyakhala ngabantwana bakithi balale ngoxolo engathi bengayithola indawo yokulala baphumule, bayibekile indawo yabo ebandla. Siyabonga abasenzele khona. Inkosi be nabo lapha bakhona labazali. Amen.
Hayi, siyabonga abalaleli bethu. Leyo ke bekumlayezo yenu lisithumele ngapha ku 1202465-0318. Siyabonga, lingathuki ke balaleli, likhulume ke liphikisana nje imbono kodwa lingathuki.
Salibonani, i-Islanders ziyasungulwa ngo-1926 nabazukulu bakalobhemula Walbert Lorotz, yikho sesithi khona nekamachovana ekamzilikazi, ngoba yasungulwa ngabazukulu bakalobhemula Walbert Lorotz ngo-1926 beyibiza bethi Lions Football Club, and then yasitshintsha ke yaba yi-Islanders ngokuya kwesikhathi. Ufred Gwala umhlabeleli engikhule ngimlalela kakhulu, ubedumile kakhulu eZimbabwe, lokhu edumile lakhathesi njalo umlandeli we-Highlanders. Le ngoma yakhe ayiculayo ekhuluma nge-Highlanders. So ngathi ngisenza ingoma le ngacabanga ukuthi ngubani umuntu engingamfeature ukuthi sihlabele sonke. Nasengibona ukuthi uFred Gwala njengomuntu engikhule ngimlalela kakhulu njalo ngimlandela, engaba yi-right candidate yabahlavumela phezulu sibili wathi hayi uyafuna ukuthi sisebenze engomeni le, ngoba i-Highlanders uyayithanda njalo uyayilandela. Isiginci zitshaywe ngumthali Simolo ekobulawayo, nguye oproduce ama-instruments engoma esestudio sakhe kobulawayo.
Ayi Choman,
umculo uyatholakala kuwonke ama-online stores, uyatholakala ku-Spotify, ku-iTunes, uyatholakala ku-YouTube, uyatholakala ku-Amazon, njalo yonke indawo. Nxa umuntu engangena online adinge afake ibizo lami uVusa Mkhaya lo Fred Gwala Highlanders engamachovana, depending ukuthi usebenzisa i-phone mani kumbe usebenzisa i-computer mani, bazakwazisa ukuthi khona itholakala ngathi, but iyatholakala zonke indawo. Siyenze isiqiniseko ukuthi wonke umuntu enelise ukuyithola. So far i-feedback inhle kakhulu. Ngesandile ezayo izabe itshaywe BF ingoma, ama-players e-Highlanders bazayisebenzisa ukungena ngayo e-stadium nxa bedlala ama-home games. Lokhu kukhulunywe ngu-chairman we-board e-Highlanders. Kungijabulise kakhulu ukuthi khona i-board isiyilalele ingoma bayi-approve ukuthi khona bazayisebenzisa njenge-anthem ethi nxa kudlalwa ama-home games e-BF. Umculo lo siwenze emoyeni, ngoba mina umhlabeleli abathi ngesikhiwa touring musician so bengisendleleni uFred Gwala ese South Africa uproducer esisebenzelayo ekobulawayo sayiyenza sayihlanganisa sisemazweni amathathu achiyene ukuze ihlangane kuhle. This stage kulula ukuhlanganisa umculo nxa wonke umuntu ekwanisa ukungena online kulama platforms aselelisayo ukuthi sisebenze sikhulume sibonane as if sisonke siyamndawo. Ama platform anjengabo Zoom ayabelelisa khona ukuthi khona siyenze lokhu abathi conference and no rehearse or record as if sisonke nasingekho sonke.
Ngovusa mkhaya ke lo obexoxa ngengoma yake entsha yeHighlanders esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.